siye endaweni okuthiwa kusekhopha. Ikhopha-ke yiyo indawo ebe lomonakalo odlula zonke indawo-ke eChimanimani. Ubusulandelwa-ke ngenye indawo okuthiwa kusenkangu. Bekufanele siyefika-ke enkangu, kodwa-ke ayisikhathi besingasekho, kasisafika. Kodwa-ke ikhopha-ke yiyo indawo ebe lomonakalo omkhulu kakhulu. Abantu bonke bahle bathathwa ngamanzi. Besikhuluma-ke labantu bakhona besitshela ukuthi kona bekulezindlu mengithi kona ama-household angu-100. Wonke ahambile kusele sokungamatshe, akusela nhlabathi, kuhambe inhlabathi konke labantu. Akulandlu nxa besitsho izindlu zonke zingandlulwe, besithengisa amatshe kuphela besizindlu zazilapha, akulanto eseleyo. Okwenzakala laphana yinto ebuhlungu kakhulu.
Basaphanda yini phansi bedinga izidumbu lapho elifike khona?
Okwenzakalayo-ke ngolwazi lwami-ke, ungakhohlwa ukuthi-ke ngicwecwetshe kweze environment. Engikubonileyo ukuthi-ke kutho ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi khona abantu bagqitshelwe. Kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakala ukuthi abantu bagqitshelwe, ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izegqibela leyani indawo. Okwenzakeleyo ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona, aquphula lezindlu, athatha konke izindlu labantu, ahamba lakho ayalahlela khonale. Abanye babonakale sebeseMozambique, ngoba kubonakale oyedwa. Besikhuluma nomunye ubaba kwabesele ukuthi kulompholisa obonakale esesemozambique elokho egqoke iyunifomu yesipholisa eZimbabwe.
Lifikile yini lapho kwabiwa khona ukudla labuzisisa ngembiko esizwayo eyokuncitshwa kwamalunga amabandla aphikisayo ukudla ngabe ZANU-P F?
Khonapho lapho kade sikhona ekopa kuyabelwa abantu ukudla, sikhulumeke lomunye ubaba oyijulisi lenduna, saphinde sakhuluma lomunye ubaba okade eyisakhamizi sakhonapho, sakhuluma-ke lomunye umntwana esikolo oyedwa. Bonke-ke bathi bona hhayi, laphana kuyaba indawo kakula muntu obandlululwayo-ke ngokuphiwa ukudla. Esingaziyo-ke kumbe bebesitshela kuphela ukuthi akula muntu obandlulayo, ngoba kumbe batshele ukuthi basitshele, kodwa kuliqiniso ukuthi esikhulume labo bonke kade bekhona akula obandlulayo. Njalo okwenza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe kungabe kungala kubandlulula, sifice-ke abantu abayibo abanika ukudla ngabantu be-UNICEF, lamanye-ke inhlanganiso ezithiyeneyo, le-World Food Programme ikhona khona ngale. Ngezinye indlela singathi thina i-UN ngokwayo ikhona khona ngale, yiyo enikeza abantu ukudla bekhangelwe ngamasoja. So angazi-ke ukuthi nxa kuwukuthi i-United Nations yiyo enika abantu ukudla bekhangelwe ngamasosha, bangaba lasi isibindi sokuthi bakhethe abantu. Engingakwaziyo, angeke ngifakaze into engayibonanga, njalo angeke ngifakaze ukuthi abantu bayabandlulwa. Engikuzwileyo-ke ngejulisi lenduna leli lithi hhayi, kuke kwafika-ke abantu be-NDC-ke bethwele ukudla badinga-ke abantu be-NDC. Kwasekuthi-ke ama-structures e-NDC basebebizana, bekungaso kudla okuningi-ke khonokho, kodwa-ke basebenikana. Yikho sikuzwileyo ukuthi kuyenzakala kuleyo ndawo. But okokuthi kuthiwa kula bantu abakhethwayo, ngizamile sibili nami ngoba ngibone iyinto eqakathekile ukuthi ngiyidingisise. Angizange ngikuthole lokho.